Soku isika disenda baku VOA Ndebele.
Lingali fuga njani zilugandaba. Hola mgela emsakazweni we Studio 7 ngolwesihlanu mhla ziku 25 Ncwabakazi 2022 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, udlakela lwezombusazwe luyaqhubeka eGogwe. Abalandeli bebandla le-CCC bevinjwa ukwenza imihlangano ngabebandla le-ZANU-PF.
Okwakuqala empilweni yami lokhu ngangena ipolitics azake ngethuselwe ngendlela engiyibona izolo. Ngizwe sendokwesaba sembona sibisibile ukuthi hhayi lapha nokufa kungenzakali.
Esigabeni seMatabeleland South, okuza kuba lokhetho lwama-by elections ekuqaleni kwenyanga ezayo, lakho udlakela lubikwa solubhahile.
Singeke sithi thina kuvuka ekuseni kwacatsha ngubotshwa abantu bokuza noma bangela amaphepha bekuyi-operation lebizwa kuthiwa ugayi mlawa.
Uhulumende wele South Africa uthi impela izibhedlela zalelo lizwe sezisindwa izigulane zeZimbabwe.
Uzosubuhlungu ukuzithatha amandla ukuthi sokusenabantu abale-violence abalwayo ukuthi why abantu belandela leli bandla.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Udlakela lwezombusazwe luyaqhubeka eGogwe. Abebandla le-CCC besithi bavinjwa ukwenza imihlangano ngabebandla le-ZANU-PF. Umkhokheli webandla le-CCC umnumzana Nelson Chamisa ubikwa exotshaniswe ngemota ezingamachumi amabili ebezilabantu abahlome ngemibhobho eGogwe kaBuyuni. Abantu kade besiya emhlanganweni kaChamisa bavinjiwe, abanye babo bachaywa. Kodwa kungakhathalekile lodlakela lolu, amakhulu abantu abuthene emhlanganweni obukhokhelwa nguChamisa. Sixoxile siphathamandla sebandla le-CCC umnumzana Prince Dubeko Sibanda, osinde engozini yokuhlaselwa ngabasekeli beZANU-PF eGogwe.
Kristi, okwenzakeleyo izolo ngezikhathi zemini yikuthi bengisendaweni okuthiwa khona kuseSimthembu 1 e-social center yakhona lapha kade ngiyekhuluma khona lama-polling agents ethu silungiselela ukhetho lololuzayo. Ngithe sengisiqedile-ke khonapho ngithi ngiyasuka ngafika ezitolo eziseduze ngathola kule mota zeZANU-PF ezilombala weZANU-PF phose sifika 7 kanye leka candidate wabo weZANU-PF uSpencer Juma. Nawo bathe bembona mphuma ngale bayenza ngani i-movie style basuka lapha kade bebake khona imota zonke bafika bamblocker, bathi bemblokile base beqalisa ke ukukhipha ama-posters awe candidate yethu ngoba kade sebengigombolozela imota zonke zingu-8. Mina ngaziqalela phakathi emoteni azange ke ngiyehlele abantu akade ngilabo, i-team yami akade ngihamba layo, bafike bakhipha ama-posters yethu wonke akade esemoteni bese beqalisa ukutshaya imota ngezibhakera. Kodwa-ke kusuke kutho ukuthi kulomunye wabo osuke wabathinta ukuthi kabayekele abakwenzayo, base besuka-ke sebe-driver besiya evumba lapha kade bekwazi ukuthi khona kulapho esiya khona. Soke bathe sebehambile sibalandelile ngemva lathi sahamba siyafika eVumba, asababonanga sifike eVumba. Ngithe sengifikile eVumba ngathola kule tournament yebhora abantu bonke basuka eBoreni sebebone ngoba kade sesibiselile amanye ama-posters. Basuka abantu bonke eBoreni sebesiza lapha kade sikhona khona, sigcine sesi-addressa umhlangano. Ngingakaqedi uku-addressa mbona imota njalo ezezanu ezilichumi lanhlanu sezifika lapha kade ngi-addressa khona. Soke phangesi thina sangena emoteni, sithe sesingena emoteni sesiphuma basilandela. Kodwa abasilandelanga umango omude sibone sebecathile. Yikho ke ukusuka kwethu sesibona ukuthi hhayi kule constituency lokulaleka akusalaleki, saba ngabantu abahamba ukuyalala ekhaya. So yikho okwenzakeleyo izolo.
Manje ngokubona kwakho, nxa kungaba lodlakela olunje kathesi lona ukhetho lungomnyaka ozayo, kusiyafika wona umnyaka ozayo, ubona ungani kuzaba kunjani?
Uyabona udlakela lolu Chris ludlakela olubangelwa ngabantu abaphuma phandle kweGogwe kaBuyuni constituency. ngabantu ngoba imota leze kade sikhona ezezano bese sengisho ukuthi ngezama provinces wonke labami abe Martinotsi ontanga bezana uPF imota yabo ibikhona ngiyakholwa njalo ukuthi bangabe beyibo ababagcina bebatshela ukuthi hayi lo ngumfocus panda siyamazi lingasamhlukuluzi but okwakuqala empilweni yami lokhu ngangena ipolitics azange ngethuselwe ngendlela engiyibona izolo ngiveze ndokwesaba sembona sibisibili ukuthi hayi lapha lokufa kungenzakala so ke mbona ngani umnyaka ozayo awusoze kube ngendlela nxa kuya kuba ngendlela njengaleyi mbona ngani kuya kuba kubi kakhulu awusoze kube le politics emnandi so ke yikho kade ngikhuthaza ukuthi ngabe ama observers sikhuluma kanje belokhu bangaphi belapha ku ground so ke yikho kwenzakala.
Alo ke ngumnumzana Prince Dube Kosibanda isiphathamandla sebandla le-CCC ube khuluma ecingweni le-Studio 7 esegogwe. Imizamo yokukhuluma lesiphathamandla sebandla le-ZANU PF yehlule. Lokhu sikudabalunye esigabeni seMathebeleland South lakho okuza kuba lokhetho kubikwa uDlakela Solubhahile. Sixoxe lomgcini sihlalo wesigaba seMathebeleland South kubandla le-CCC umnumzana Solani nje emnyama moyo ukuze sizwe umumo wakhona le eMathebeleland South.
Sinobaba ukhansile Ephraim Moyo usethwelinzi izolo imoto eziyi-10 zihambe emzini wakhe ezezano zathi bafuna ukumbhabhathiza ukuze ephume ebandleni le-CCC. Ngikhuluma nje ngalesi sikhathi usenyabani senyabeni lama-youth yenza idotudoyini kama-pamphlets abantu ekhampeni abezano basenyabani primary school bayenze umhlangano uhlangana abayenzileyo leyo wazange kubikwe lasemapholiseni kodwa kathesi msethwele nzima ulamapholisa bathi kuye kungani ehambe ezi door to door kumele bambophe njengoba siyazi ukuthi usimangazayo ukuthi ZANU PF ngayisibona ukuthi siyehlulekile singena nge-violence nesilobaba abathi ngu-James Moyo wenyabani ngikhuluma nje usemithingi yezano ulanda ama-youth ethu omunye ufana wama-youth ethu umtshele ukuthi uzamtshisela endlini labomama ababili batshele ukuthi bona kungani be-support troops bazabatshisela endlini so sithi thina ema-south konke lokho kasikwazi othukusase ngalesi sikhathi saselefiye yokuthi abantu bagidi bebetshethi bashisele endlini sasicanda bakwenzile ngo-82-85 ngesikhathi se-gob round bebulala abafowethu bebulala abantu bedubula abantu betshisa abantu betshisela abantu ezindlini abantu sicabanga ukuthi kwaphela so siyamangala ukuthi laba bantu ngabavela kuphi njalo ema-south kungivusa ubuhlungu ukuze isikhathi sama nje ukuthi sokusenabantu abale violence abalwayo ukuthi why abantu belandela leli bandla libandla elisemthethweni so thina nje-CCC sithi budlangudlangu kasifuna ukubabona so sithe sithathe lesi simemo sibatshele ukuthi kona sicela ukuthi kube ngokokugcina lokhu abakwenzayo ngoba asifuni violence thina sikhampena freely sebebona ukuthi manje ungani amanzi agelezela endlini yiko sebeqala ke manje ukubana ba-timidate abantu so babakhandi sibuhlungu lesizizwayo ukuthi kuselo muntu othi utshisela abantu endlini sicela ukubana kungani kuyakhuzwa namapholisa angathathi isayidi amapholisa kumele besebenze ngendlela yomthetho
manje libavikele yini bona amapholisa lanxa lisithi bakhanya besekela uhlangothi kukhona yini amanyathelo eliwathetheyo ngezomthetho
ngezomthetho babagandi ngizame ukukhuluma lamapholisa through ifoni kakhansili bayala basebenikeza ifoni omkhulu wabo abathi ngumuzi onguyoheda iplant ngamfonela ngamchazela umuzi wangiphendula ukuthi yashuwa nxa kulukuthi babopha labantu besayidududo barong amapholisa arong watsho futhi wathi yena bezwe kuthiwa ngale kulomhlangano enyabani owethu mina ngathi no asinamhlangano asila public meeting thina sezamadududo wazange sibe le public meeting even one day imeeting esiyaziyo ngezano PF kodwa lakathesi bakhontina bakumeeting kanti babophi kodwa athesi liwest isikhathi sekhathi denti yethu.
Alo ke ngumgcini sihlalo wesigaba seMathebeleland South kubandla le-CCC umnumzana Solani nje emnyama moyo obekhuluma le-Studio 7 ecingweni eseMathebeleland South. Amapolisa akwele South Africa izolo athelekane ezitaladeni zeJohannesburg ebopha abokuza iningi labo lingabe Zimbabwe kulandela imbono yogatsha lwezempilakahle kwele South Africa eyokuthi okwakhulunywa ngesinye isiphathamandla sezempilakahle ayisiyo xenophobia. Eyakhulunywa isiphathamandla lesi sixoxe lesiphathamandla senhlanganiso elwela ilungelo lezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa eyeZimbabwe Community in South Africa umnumzana Bongani Mkhwananzi ukuze sizwe okunengi ngalolu daba. Athi lona ukubotshwa kwabantu lokhu babotshwa phansi kohlelo oluthiwa Operation Ugayi Mulawu.
Sanibonani kubalaleli. Hayi, namhlanje sizwe thina abantu abaningi bebeposta lapha kuma social media platform yethu bechaza ukuthi hayi kuyabothwana ngempela kakhulu eGoli ijikelele nje. Kodwa mase sibuzisisa sidingisisa sithole ukuthi abezomthetho bebekhankasa ku-operation ekuthiwa Ugayi Mulawu, ikakhulu bethagethela ama-building amadala agcina sekuhlezi izigebengu nabantu abangela amaphepha kwesinye isikhathi. So abanye abantu ade bengena amaphepha nabo bebebotshwa, yingakho nje uthole kwabakithi iningi sebetatazela kakhulu.
Ngokubona kwakho kuyini okungaba kubangela lokhu?
Singeke sithi thina kuvuke ekuseni kwacatshwa ngokubotshwa abantu bokuza noma bangela amaphepha, operation lebizwa kuthiwa Ugayi Mulawu. Ayiqali ukwenziwa leyo operation nokwenziwa nje kuthola ukuthi kunama roadblock, bazama nje ukulwisana nobugebenga ngokwazi ukwethu. Asikholwa ukuthi kungabe kuyinto eqondane nezizalwane zakithi or athi qondane namaphepha ngqo, ibe iqondane nje nokwezomthetho nokuphathwa komthetho.
Alo ke ngumnumzana Bongani Mkhwananzi, isiphathamandla senhlanganiso elwela ilungelo lezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa eZimbabwe Community in South Africa, obexoxa ecingweni leStudio 7 eseJohannesburg kwele South Africa. Abenhlanganiso ezizimeleyo kanye labalwela amalungelo oluntu bathi basekela imizamo yenhlanganiso yeZimbabwe Lawyers for Human Rights eyokuphikisa ukukhutshulwa kwemali ezabhadalwa ngabafuna ukuncintisa kukhetho lomnyaka ka-2023. Ikhomishini ebona ukuqutshwa kokhetho iZimbabwe Electoral Commission ikhweze imali ezabhadalwa ngabancintisa kukhetho lukamongameli isuka kunkulungwane eyodwa yamadola e-America i-US $1,000 yaya kunkulungwane ezingamachumi amabili i-US $20,000. Abafuna ukuba ngamalunga edalela ephalamende bazobhadala inkulungwane eyodwa US $1,000. Limali ikhwele isuka kumachumi amahlanu amadola US $50. IZimbabwe Lawyers for Human Rights ithi izaphikisa lokhu emthethwandaba imele oseke wancintisa kukhetho lukamongameli umnumzana Egypt Zine Munenzwa, ummeli weHarare North umnumzana Rusty Makam kanye lolwela amalungelo kaZulu umnumzana Tapiwa Nashe Chirika. Untungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lobona ngokuqutshwa kwenhlelo zenhlanganiso yeChristian Alliance umnumzana Ngqobizi Thadinga.
Ngibona ngani lihlelo oluhle olwenziwa yiZimbabwe Lawyers for Human Rights ukuthi bezama ukumisa ukukhezwa kwale mbadalo efunakalayo. Kuzayenza ukuthi iZimbabwe Electoral Commission ibone ukuthi uZulu kathabanga kakhulu ngalokho abakwenzileyo. Kuzayenza futhi ukuthi phambilini benanzelele ukuthi bengakakhwezi ama-fees, beqale becele kuZulu bekhulumisane noZulu.
Umthethwandaba liyibona oluphatha njani lolu daba? Liyibona uvumelana lo Zine Munenzwa labanye bakhe unquma mpela ukuthi hayi okwenziwe yiZEC akukho emthethweni? Sibone iZEC isiphoqwa inkantolo ukuthi yehlise limbhadalo.
Yes, lesikhangelelo sokuthi umthethwandaba uzame ngazo zonke indlela ukuthi unanzelele isikhalazo kumbe isikhalazo asabantu ngenxa yokuthi owenzwe izeki ngokomthetho nasikhangela kwezomthetho singathi unconstitutional because abazange bekhulumisane nabantu njalo futhi abazange benze zonke indlela ezibalulekileyo ezokuthi bekhweze leyo nani. Sibona ngani umthetho ndaba ungazinikela lawo kube sehlangathini labantu kuzanceda kakhulu.
Alubana inkantolo ithe yanquma ukuthi hayi okwenziwe iZimbabwe Electoral Commission kusemthethweni, isabona isiqhubeka ili commission ihlawulisa lezo mali ezihlelileyo, lokho kuza kuba lomthelela bani ikakhulu kwabasakhulayo abafana lawe abangafuna ukuncintisa kukhetho luka 2023.
Ukukhweza kwaleyo mali kuzayenza ukuthi abantu abasha bengabi lentshukuntshu yokuyahlangana kumbe yokuba yingxenye yokhetho luka-2023. Kuzayenza ukuthi abaningi bebone ngani ukhetho lungo labantu abale mali kumbe lungo labantu abakwanisa ukudinga izimali. So sibone ngani ukukhweza kwaleyo mali kumbe ungabi the transparency from music ungakhulumisani labantu kuzenza ukuthi ama youth kuba abantu abasha bengaziboni abeqakathekile ekubeni ingxenye yokhetho luka-2023. Singalandzelela inhlanganiso eziningi bezizama ukukhuthaza abantu abasha ukuthi bebe yingxenye yokuvota kukhetho kumbe uhlelo lwama-elections ka-2023. Kodwa uma sesinanzelela lokhu okwenziwayo ukukhwezwa kwama-fees, ama-nomination fees, kutsho ukuthi kuza inqabela ama-youth kumbe abantu abatsha ukuthi be-participate kukhetho.
Alo-ke ngumnumzana Ngqobizitha Donga obona ngokuqutshwa kwenhlelo zenhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance ubexoxa ecingweni lo Ntungameli Nkomo we-Studio 7 ekobulawayo. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba le-Chronicle lodaba lokuthi uhulumende usesungule isikhwama sohlelo lokuqhelisa ezemfundo ephezulu ngokwakha ama-polytechnic colleges eBinga nasePlumtree. Leli phephandaba lithi imali ebekiweyo izigidi ezilikhulu $100 million. Iphephandaba le-Herald lilodaba lokuthi umongameli Emmerson Mnangagwa izolo usungule uhlelo lokuphathisa izakhamizi zemaphandleni ngenkukhu ezedlula izigidi ezintathu $3 million. Umnangagwa ubemelwe ngumphathintambo wezokulima umnumzana Anxious Masuka embuthanweni owenzelwe ego emaswingo izolo. Okwamanje sengidedela emuva ngilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Ninjani bantu be-Studio 7, nikhuluma no-Prince la u-Prince wase manje namanje usejovisi esowethu ya ezalekhezi endaweni yasekhezi. Bengicela ukuphendula la bantu abalokhu bebhizithi amerapi umqondisi what arikelekele umqondisi umqondisi usebenzela abantu bakubo asebenzela abantu bakubo abanabakhe labobabo bakhe ungafuni emarapi akathule bafethu akathule thina sithanda njalo emarapi iyamosha imoshi nyakithi uthi nizosapotana nento engingayazi ukukhuluma langojibani ukhuluma uthini lowo muntu kade sahlungezela labo bantu labo bafethu likesixhwezi ungafuni emarapi angekathusi xa mhlawumbe uselithethwe ngamashona usuthethe ishona nxa ubona ukuthi mhlawumbe imarapi iwathwat amathebele shona khona yele shona lakho ngeke uze futhi sikubuza sixolele bafethu imarapi siyithanda thina siyamthanda futhi umqondisi lasting nokuthi kwazi ukuthi uzalwaphi hawu sorry.
Salubonani ku-Studio 7 lingabe linjani. Ngiyacela bakithi like libale lati awetha ama audio Ezra Chisa Spanda balaleni phela wethu ama audio ngabe linjani balaleni bonke ku studio 7 besicela abantu benkosi sambeni nisiye vota sonke sibe ngaphansi kuka Chamisa lati singe singaphandle kwamazwe sibuyile sazo register sirejistila sambeni ku Chamisa siye mvotela sike sichiye le imamba le imamba emnyama le sike sichiye ababandezeli sibachiye sibachiye sike silandile lo mutsha phela onguyoza sikhulula onguye wathunywa inkosi umfana omncane zwanini khathesi sebekhuluma ngeground ukuthi tayila akulandaba lokho akezwa buhlungu umuntu ngabanye abantu abafayo alibana laye uNkulunkulu uyamthatha emtshengisele ukuthi yena kahlakaniphanga ngenkulumo yakhe ekhulumayo phezu kobuhlungu bamandebele ukuthi bazwa njani ubuhlungu ngiyabonga
salibonani 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 msakazi Studio 7 nabalaleli bonke abasakazi bonke esibathanda kakhulu sethule izindaba ezimnandi ndawo zigcine sibonga unika amathuba ke okukhuluma nathi emsakazweni sibingeleke laphana ke msakazi ke uthuswa khumalo njani siyawuthanda lonke kakhulu 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 basakazi bethu ke ngithanda ukuphawula ke nami ngendaba ke laphana kamama ke u-MSC weLimpopo ke laphana uDr ke Popi Ramathuba ngicabanga ukuthi ke ukhuluma indaba eyiqiniso indaba emqoka kakhulu siyathaba ke masibona ke abakhokheli ke be-ANC bephumela sobala ke bekhuluma ke ngokukhathazeka ke ngombuso weZANU-PF ke nakho konke abakwenzayo nesihlazo ke abasifakakilo njengabantwana beZimbabwe sengani ke bengawafika lomlayezo kube endlebeni zabo bakubone ke ukuthi abasenza khona buhlungu kanganani sihamba ke sihliye kumhlaba wonke siyabonga kakhulu ukuthi beqala ke ukukhuluma abantu amaqiniso batshele ke iZANU-PF itshele amaqiniso bebekwazi ukuthi ke bahlukumeza kakhulu ke ngithanda ke ukukhuthaza futhi lake babana zisebenzi zonke zeZimbabwe ukuthi zijoyine ama-union kuqakatheke kakhulu ke yilo sekubonakala lapho South Africa yikhoamazisebenzi zihola imali engcono zonke then bese kusetshenziswa thina-ke abantu bokufika ukuthi singaholi imali engcono kuqeke labaxhasi-ke abamakhampani abavela eZimbabwe the users ukuthi baphumeleleke baxhase-ke abalushwana amalokhali baxhase abaningi abangaphandle kwezimbabwe baholisa imali encane
salibonani bantu bakastudio 7 and all the listeners kustudio 7 hey le video leyi ividiyo nje ezwisa ubuhlungu kakhulu especially uma uzazi ukuthi uphilele izwe elingaso lakho ngicabanga this worker lo really akahloniphanga i-government yeZimbabwe nje i-conversation yakhe lo muntu lo oyisigulane osembhedeni of course singabe njengamayeke ukuthi maybe ilizwe lakithi lidonsa nzima okwenzakala distant but i-government ayimelanga ivumele izinto ezifana zalezo abake begoqa amasokisi beke bekhulume ne-government e-South Africa beke bezame ukudisciplina abantwana babo ukubadisciplina ngisho nje ukuthi bebafundise uku-address ama-issues especially uma sebekhuluma beze befika ku-government that is not good at all this video angi-accept at all itanisha i-image e-government eZimbabwe like serious abantu abayikuthi bayibukele kumbe bayibonile they mustn't laugh about this thing is not acceptable at all i-government ingabe ilokhu i-accept into ezifana lazanalezo this is not right at all they don't have to accept things like this at all government yeSouth Africa they have to sit down nayo behlale labantu babo phansi ukuthi umuntu uyi-minister oyi-deputy of what then they can talk whatever bekhuluma nge-government not i-president yethu lanxa kunje sabe siyazi ukuthi i-president yethu imele ihlonishwe but uma engahlonishwa ngumntwana onjenganalowo really is so painful ngiyabonga dlulisana umlayezo lo eziphathane imandla ze-government eZANU-PF or eZimbabwe
studio 7 sithona njani basakazi bethu abahle sithona njani kodwa bakithi hhayi siziphilele nathi bakithi umdlule etsholotsho ngale eyi bakithi kunzima impilo esiyibhekane nayo eyi inzima kakhulu kodwa ke ngoba vele impilo vele sakhula inzima kodwa nje esise ukukhalela kakhulu ukuthi nawe ugovernment uyasenzela indlela eyilula igovernment yaseZimbabwe isenzela indlela eyilula siyi-country sonke ngingasatsho ukuthi umbobani siyi-country sonke kukwazeka ukuthi kube ne-free education kukwazeka ukuthi ney'bhedlela abantu bethole athole imithi ukulashwa mahala ngoba le nto le ukuthi kuthiwa imbedi iyabhadalwa ama-tripa abhadalwa in-in kuyabhadalwa yiyona into elimaza yiyona into eqade kuyakhulu ebantwini impilo ezempilo nemfundo and yiyona futhi etshaya kakhulu ezikhwameni leyo nto le okokuthi abantu bedla abantu bengayenza iplani bengazama indlela zokulima nani 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 kuningi abangazama ukuthi bekwenze kodwa indlela yokufuya imfundo awula nto ongayenza awula cross ngabafundisa abantu abakho endlini kodwa izitifiketi bazozithathaphi ungakhulelwa umuntu endlini uzomenzani ungalalokho zenini unganamali yokuthi umusesibhedlela kumbe ngaya esibhedlela uthokuthi awunamali yokumbhadalela imbheda awulamali yokumbhadalela ama-drip obvious umuntu uzoshona vele.
Alawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo zethu ezithi
+1 202 465 0318.
DJ Shoes ingoma ethiwa yona Reverse Jive isigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye izinhloko zendaba ebesilazo. Udlakela lwezombusazwe luyaqhubeka egogwe abebandla le-CCC bevinjwa ukwenza imihlangano ngabebandla le-ZANU-PF. Hayi ke silugqiba lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olifisela impelasonto elithukela. Igama lami ngu-Chris Gande ngisithi asidibanini njalo ngomvulo ebuseni kumbe kusasa lalamhlanje ngo-7:30 ntambama.